ngomhlaka 21 sile extraordinary congress eyiyo ezahamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela isidale lephalamende ngilazisa ukuthi hayi kwi-MDCC lohlupho lobukhokheli, yikho-ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixotshelo wana, ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikileyo sekuthiwa mna sengixotshiwe ephalamenti. Lokho angikuvumi, ngokuthi ephalamenti kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluhi le-MDC kayisapoti olunye uluhi le-MDC. Sakhuluma thi namhlaka 18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehloniphe i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labanayikho sebekwenzile ekuhlanisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiphalamende akukho emthethweni, angivumelani nakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu baluhambisele phambili. Iphalamende kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini ngaqala ukubhala incwadi, bona sebethatha incwadi ebeya ngamuva sebeyithatha bayisebenzisa.
Manje ubone ngani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idale lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe athithwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi amakhosi abone ukuthi lokho kwenze ngiphalamente akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqali ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hhayi vele uNkosazana Gube wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona. Lina kampanini kumbe liye emakhoti liyelungisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhoti ke sizakwenza, hatshi ukuthi yona iphalamente sisiba yikhoti sisiba yiye-decide-ayo ukuthi hhayi thina sizabheka i-MDC le singabheka i-MDC leyana. Kuthi ngicela ukuthi iphalamente isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.